Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungomvulo mhlaka 28 Nkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Unanimously agree that we write to you so that you have peace.
Sivumelane sonke ukuthi simbhalele incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhlaka 11 June ngo-2 emini. Kuncwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza ngamandla aphi. Ehluleka ukubuya sizambophisa.
Owayengumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe walile okwesivili namuhla ukuyafakaza ngokunyamalala kwamadayimana emarange angena ku-$15 billion.
Ibulawayo ikhanya isigwele abantu besitoneni akusikho ukuthi siyabazonda, but kuma-positions lapha akufundi ukuthi abantu ngendawo ngendawo kuhlonipha.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa kobulawayo athi kulokuqilibezela kukhetho lwama-primaries kuleli dolobho ngoba kunqobe abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Inani labantu asebebanjwa ngomkhuhlane wofuba lwe-TB olukhanya lusehlula imithi lamaphilisi ajwayelekileyo libikwa seliqansa kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owayengumongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Robert Mugabe wehlulekile okwesibili namuhla ukuya edale lephalamende lapho abebizwe khona ukuthi azefakaza ngokunyamalala kwamadayimana emarange angena kumali efika i-$15 billion. Ikomiti ebize uMugabe ithi isizambhalela njalo incwadi imbiza ukuthi aze emhlaka 11 ngenyanga ezayo. Engehluleka ikomiti le ithi izambhalela amasamanisi. Kuvika uGibson Bebe.
Lokho ngokwesibili umnumzana Robert Mugabe esehluleka ukubuya ukuzophendula imibuzo emayelana nokunyamalala kwemali eyaphuma ekuthengisweni kwamadayimana efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola 15 billion edale lephalamende. Emele ikomiti ephalamende ehlaziya ngalolu daba umnumzana Themba Mliso uthe babize uMugabe okusemthethweni. Khathesi sebezamnika ithuba lokugcina andubana bamthumele amasamanisi.
Unanimously agree that we write to you so that you have peace.
Sivumelane sonke ukuthi simbhalele incwadi simazisa ukuthi sifuna ukumbona mhlaka 11 June ngo-2 emini. Kuncwadi le sizamtshela ukuthi lokhu sikwenza ngamandla aphi. Ehluleka ukubuya sizambophisa. Asonto esiyifisayo njalo sifuna lokhu kungenzeka. Njengomuntu owayengumongameli welizwe leli ungumuntu ohloniphekayo njalo sithi ukuthi simhloniphe besicela ahloniphe imithetho yelizwe leli.
Osakhulayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthe kusobala ukuthi uMugabe kasoze alugxobe ephalamende okutshengisa ukuthi inhlangothi zomthetho zikahulumende azilamandla.
Ngokubona kwami bekusegcekeni ukuthi uRobert Mugabe kasoze ahambe ephalamenti njengokuthi kade ebizwe ukuthi abe khona. Njalo ukungabi khona kwakhe kutshengisela ukuthi iphalamenti kayilawo amandla okuthi i-acte against umuntu onjalo. Ngoba nanku khathesi njengomuntu esingathi wayeke waba ngupresident singabe sikhangelela ukuthi ahloniphe imithetho.
Enye ingcitshi yezombusazo umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthe omlisa yibo abalenkinga ngoba abazi ukuthi bazakwenzani nxa uMugabe engaqhubeka esala ukubuya.
Ima engabuyanga okwakuqala akula themba ukuthi uzabuya okwesibili. Bona kumele bekhulume ngemthetho owePhalamende ukuthi umuntu ongabuyanga uyenziwani. Okwakathesi bona yiyo abalenkinga kukhanya kabakwazi ukuthi bazakwenzani ma engabuyanga. Kwakwaba lekhungahungela ukuthi bazamlanda emzini wakhe lapha ahlala khona.
Umgazi kakhulumi ngokungabuyi kwakhe njalo akaziwa ukuthi ucabangani ngalolu daba. Ukweyiswa kwedale lePhalamende namandla alo abonakala kuphela kujeziswa owayelunga ledale lePhalamende engowebandla eliphikisayo leMDC uMnumzana Roy Bennett owacina egwetshwa ngocuku evalelwa entolongweni ngomnyaka ka-2009. Ngaphandle kodaba lukaBennett akuzange kubonakale ukusebenza kwamandla aleli dale. Ngakho-ke umuntu wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukuthi bazakwenzani umlifa lekomiti yakhe umgabe angaqhubeka eqinisa ikhanda engezifakaza. Ngimele isitudio 7 iseHarare, Gibson Bhebe.
Ukuhlaziya lolu daba, incwethi kwezemithetho uMnumzana Matshobana Ncube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi idale lePhalamende kaliselamandla okujezisa umgabe ngendlela elagweba ngayo uMnumzana Roy Bennett owayengowe-MDC T eze efuqe ilunga leZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa ngo-2009.
IPhalamende kayiselawo amandla eyayilawo ekuqaleni esiwaziyo eyake yafaka lo ngasekho sengumuyi umnumzana uBennett ejele ukuthi uyidelelile. Amandla lawo kasekho ePhalamende isengamandla asezinziswa ngama-courts of law.
Nxa usithi ayisela amandla kutho ukuthi vele bangaze bemenze khonokho akula nto abamenza khona.
Angiboni ukuthi bengenzani nokuthi bafunani kuye angiboni ngoba umgabe phela yipolitician. Uma ekhuluma siyazi ukuthi ama-politicians akhuluma njani aphonge ukuthatha izinto nje akhulume. Bona bafuzeka kwenze ukuthi benze i-audit of ama-dam on the fares and revenues babone ukuthi ahamba njani kuqakathekileyo.
Nxa usithi amandla lawo sasuswa kathesi idala lePhalamende nxa sokuya khona kwe-contempt lithini ngakho?
Ngathi nje mina liyi-toothless bulldog angiboni into elingayenza mhlawumbe lingenelisa ukuthi limphe esithi reprimand isixwayiso nje ukuthi angakuphindelwanga.
Kube sekuphelela khonapho Matshobane?
Yebo.
So kuqala kwakule section yangikhona kwakutumele ukuthi nxa umuntu engadelela iPhalamende bamgwebe bamenze konke khonokho kwaya ngaphi khonokho?
Leyo section ayizahambelani lesisekelo sombuso esitsha esikhona. So isisekelo sombuso yiso esihamba phambili. Amandla iPhalamende ayayilawo kayiselawo ayisavunyelwa. Siyakhumbula ukuthi iPhalamende ike yafaka umnumzana uBennett ejele okwesikhathi engathi sedlula umnyaka. So ngaleyo ndlela wakubona abantu beZimbabwe ukuthi ukuthi sibe lama-politicians okuthi wazathonisisa abanye abantu abesesenza kanjalo. Leyo nto ingiyasetshenziswa ukuthi kube ngabantu abasekhe ama-scores.
UMnumzana Matshobana Ncube ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ewobulawayo.
Yebo, 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 mswakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium waves 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amanye amalunga ebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo athi kulokuqilibezela kukhetho lwama-primaries kuleli dolobho ngenjongo yokuthi kunqobe abakhuluma ulimi lwesishona phambi kwalabo abakhuluma olwesiNdebele kumbe ezinye indimi ezitholakala kuleli dolobho. Enye inkokheli yaleli bandla engafunanga ukuqanjwa ngegama ikuvumile lokhu. Lokhu kwenzakala inengi lamalunga aleli bandla agoqela abamela izigaba ezithiyeneyo edale lephalamende abanqotshiweyo kukhetho lolu besithi inkokheli yebandla izilethela abantu ebafunayo abangakhethwanga ngumphakathi. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo kobulawayo, uStanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mqakatheki Ndlovu olilunga laleli bandla eMagwekwe.
Singakususi from a tribal point, asikususeni from ibale devolution. Sosenyanyisa khathesi ukuthi iBulawayo isikhanya isigcwele abantu besishoneni, akusikho ukuthi siyabazonda, but kuma-positions lapha akufundi ukuthi abantu ngendawo ngendawo kuhlonitshwe. Njalo sokuthiya futhi kule mbuzo yokuthi utshamiseze e-White City wathi this is the place for abantu basemathwinen ekugcineni kuzalezisiphathi. Njalo ekugcineni i-problem ilapha, umuntu ongasiwendawo leyo kuthiwa he is not community oriented. Nxa ushaya olwesihlanu emini uyangena emoteni uyahamba, yikho kuzwisa abantu ubuhlungu ukuthi umuntu lo uze kobulawayo wangena ngento yabo leyo kuthiwa yi-consensus ngoba uze le mali wathenga abantu ukuthi yena angene laphana. Kodwa inhloso lenhlungu lezikhalazo zabantu bendawo leyo zabe engazirepresent.
Njengoba kuvotwa, ngubani obavotelayo labo? Kuyinomunye okuthiwa nguTinashe Kambarami. Amavoti akhaya maningi kakhulu kulakamya, ngobani bona labana bavota?
Kuyahanjwa kuyethathwa abantu ababe behlala engozimayini, kuyethathwa abantu ababe behlala ngaphi endaweni ezingayisizo lapho okuvotelwa khona, right? So bese bebarejistisa ku-BVR system, angitsho athole islip sezeke athi engxenyeni mhlawumbe kuthiwe i-ward yakhe ibiza ukuthi ngowemahajula, right? Abuya vote khona phana evotela yena lwana umuntu okuthiwa nguTinashe yena lo. Eqeda lapho sebuyele zeke ayetshintsha abuyele endaweni yakhe eqondileyo, umcuji wokuqala lowo ngutshoza. Kunama-students abe semakholeji lapha ayahamba ayorejistiswa ebhadalwe izimali njengokuthi abasepoli, njengokuthi abasenasi, angitsho bayerejista ukuthi bona bahlala emahajula. Bona bevele bengahlala emahajula ngokuthi bona bakuzinasi basapota i-MDC bese bevotela umuntu lwana kade baphindele emuva bayekorrectisa njengoba i-ZAC ithe iyalikorrectisa izinto lezi, angitsho right? Ukunanzelele ngoba i-ZAC ivala kusasa ngifoma ukuzwa kwami. So bayakwazi ukuthi babe sebekorrectile izinto zonke zonezi noma kuyabe kunjani kungubani. Kulabantu abavotela umuntu ngokuthi bona kabala msebenzi because there is high unemployment in Zimbabwe. Uyahanjwa ayinikwa imali ukuthi uyananko kuyi-$2 uzamvotela, usethengela utshwala, uzethengelwa lokuyipleti kwesitshwala, sesiyavotela umuntu lwayo. Buti-ke mntakamama, iqiniso lizavela nxa sokungama-national election. Ikhona uzabona ukuthi amanamba la ukuthi umuntu uyile nge-400, 500 kayisiwo azareflektha ilanga lama-national election, azabe emalutshwana zani leli nani esilibona liphuma.
Umnumzana Mqakatheki Ndlovu lilunga lebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kube khuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe namuhla usayinelane isivumelwano lomanyano we-European Union esivumela umanyano lo ukuthi uthumele abantu abazehlola ukhetho. Umanyano we-EU wacina ukuthumela amaqula okhetho eZimbabwe ngo-2002 ngemva kokuvinjwa nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Abasayine isivumelwano lesi ngumeli we-EU eZimbabwe umnumzana Philippe Van Dam lo mphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. UVan Dam uthe iqula le-EU lizoza maduze njalo liza kuba selizweni okwesikhathi eside ukhetho luze ludlule. Wengeze wathi i-EU iyakwamukela ukuzinikela kukahulumende ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Uthe njalo kuyadingeka ukuthi uZulu avunyelwe ukukhuluma akufunayo njalo amaphephandaba lemisakazo layo isebenze ikhululekile. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Ye, kubonisa ukuthi laba bangenileyo embusweni bayananzelela ukuthi ngaphandle kokuthi lawo mazwe ahlanganisela aseYurophu, oMelika namanye alezimali angeke avumelane lokhetho ukuthi luhambe kahle nxa ngabe bengazibonelanga bona ngawabo amehlo. Nxa bengavumelananga lokuthi ukhetho luhambe kahle ayikho imali ezakuza elizweni. Nxa imali ingazanga elizweni umnankagwa lalaba bebuselabo izethembiso zabo abazenze ebantwini asoze bazigcine. Okusho ukuthi umbuso wabo awusoze uhlale isikhathi.
Ukuba khona kwaba kwamanye amazwe elizweni lokhu kungasilethela ukhetho olukhululekileyo na?
Yebo, ukhetho luzaba nomehluko kulalolo kade lihlala lusiba khona. Nxa uvele usunxusa abasemzini kakhulu abavela emazweni azi ngokubanjwa kokhetho ngendlela efaneleyo. Angithi phela i-EU kayisiyo i-China, North Korea kumbe i-Cuba kumbe elinye lamazwe angakaze abamba ukhetho olukhululekileyo. I-EU amazwe akhona wonke ngokupheleleyo kuya vodwa amane ngakhona akwazi ukubamba ukhetho oluhlonipha amalungelo abantu olumgceke olunqotshwa ngulo ofanele anqobe abantu bonke bekhululekile ukuvota nokukhampeyina. Kusho ukuthi nxa bekhona befike ngesikhathi esifaneleyo baya kuyo yonke indawo yasemakhaya kwenza ukuthi laba bayizigebenga okhethweni besabe. Nxa besesaba ukudlelezela kusho ukuthi kuzaba lula emuntwini weZimbabwe ofuna ukuvota ukuba avote, kuza kwehlisa udlame, kungabi khona abatshaywayo ngobuningi njengalokhu bekusenziwa. Kuzabalwa ngendlela efaneleyo kanti imphumela izamenyezelwa ngesikhathi esifaneleyo ngendlela efaneleyo.
Kahle kahle kumele babuye nini abakwamanye amazwe laba ukuthi baqalise umsebenzi?
Bangiqale ngokuthi ilizwe lelizwe ngendlela elifanele libambe ukhetho ngakhona kakudingakala abantu abavela ngaphandle nxa kuyukuthi vele nina ngokwenu lizihlonipha. Yikwehluleka okukhulu ukuthi sisodwa siyehluleka ukuhlonipha amalungelo abantu sivote ngendlela efaneleyo. Sengitsho kanjalo abavela ngaphandle ukuhle babe lesikhathi eside ikakhulu kumele babone ukubhaliselwa ukhetho, babone ama-nomination codes, babone ukukhampena konke lokuyana, kumele babone i-voters roll, babone yonke into efaneleyo kungakabi khona usuku lokuvotwa. Ngabe fika sekusele inyanga eyodwa kumbe amaviki amabili akulanto abayibonayo.
Umnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho lwama primaries kumabandla atshiyeneyo ikakhulu eleMDCT lapho babunqotshwe khona iziphathamandla ezinengi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwele Nigeria elizweni lonke lamhlanje zikhothamise amakhanda zithula okomzuzo owodwa zinanza abalahlekelwa impilo ngodlakela lwabalwa becatsha kuhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso ezimela amalungelo abantu. Elamelika lamhlanje likukhefu le-Memorial Day. Leli lilanga elabekwa eceleni okungomvulo wokugcina ngenyanga kaNkwenkwezi lapho kunanzwa lokuhlonitshwa labo abazinikela impilo ukuvikela elemelika abakubutho abachonayo labaphilayo abasesisotsheni sikhuluma nje. Inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis olukhanya lusehlula imithi lamaphilisi ajwayelekileyo libikwa seliqansile edolobheni lakobulawayo. Lokhu kubikwa kubangelwa ukuthi iningi labantu abaphuji uhlelo lwabo lokuthatha amaphilisi lapho betshelwe ukuthi baqale ukuwanatha. Kubika ubatabile Masuku.
Umkhuhlane wofuba lwe-TB ubikwa usuhlasela abantu abaningi kakhulu koBulawayo kanye lezabelweni zeMathebeleland ngenxa yokuthi iningi labantu kulezi zabelo lisebenzela kwele South Africa lapho umkhuhlane lo obhahe khona. Obona ngezempilakahle edolobheni lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Ngomnyaka ngomnyaka besithola abantu abanga ikhulu kumbe amachumi ayisifika nembili 80, kodwa sikwazi futhi ukuthi lo mkhuhlane olatshwa owenyanga ezingamachumi amabili lambili iminyaka emibili egcweleyo. Kusiya phambili sekule maphilisi amatsha okuthiwa yi-short course abelatshwa khona okwenyanga ezisifica munye kusiya kweziyichumi lambili 9 to 12 months course entsha yamaphilisi lawo yokwelapha lo mkhuhlane we-drug resistant TB.
USibanda wengeze ethi umkhuhlane lo ususala ukwelapheka ngamaphilisi ajwayelekileyo.
Sokulalo umkhuhlane ongathi uyala ukwelapheka ngamaphilisi la ajwayelekileyo esithi i-drug resistant TB or DRTB. I-drug resistant TB leyi siqale koBulawayo ukuyelapha ngo-2010. Abantu laba sesibelaphe baba baningi basila. Abanye yebo bafa, abanye bathola lokhu ngesilungu esithi ngama side effects kumbe unintended drug effects, basala esingathi belobulima obuthile kodwa basila bakhona.
USibanda uthe uhlupho olukhona ukuthi iningi labantu ababuya bevela kwele South Africa abaphuthi uhlelo lokunatha amaphilisi okumele awanathe aze ayephela ngesikhathi esibekiweyo laloba umuntu esesizwa ngcono, ngoba umuntu engayekela ukwenza njalo ugcina esesiba le-TB engavumi imithi.
Esikuqongoselayo kulomkhuhlane yikuthi akusiyo TB etshiyene kakhulu, kodwa ubangelwa ikakhulu yikuthi wena nxa uthe wathola umkhuhlane we-TB okwansuku zonke ojwayelekileyo le wanatha amaphilisi ungalandeli iziqondiso, ulakho ukuthi igciwane lana ligcine seligwanyile lingasavumelani lalawo maphilisi okumele siye walandelayo esithi i-second line drug resistant tuberculosis. Uhlupho esilalo yikuthi abafowethu abasebenza kwamanye amazwe babuya lalo umkhuhlane ngokuningi, bathi bangeza lalo umkhuhlane eZimbabwe sibe laphe nxa sebengcono, njengoba ngitshile ukuthi welatshwa iminyaka emibili kuthi sekusele mhlawumbe inyanga ezisithu umuntu esezizwa eseqinile sekusele nje ukuthi abevuke ezonatha amaphilisi abesebuyela ebili.
Ukwelatshwa komkhuhlane lo kwele South Africa lalapha ekhaya kwehlukile. USibanda uthi lapha abanikezi umuntu amaphilisi wonke kanye, bafuna abuye azothatha amaphilisi okwesikhathi esithile bemkhangele aze asile.
Njalo uhlelo lokwelatshwa komkhuhlane wofuba elizweni laseZansi Afrika, iSouth Africa, kalufani lolwethu lapha eZimbabwe, ngoba lapha eZimbabwe amaphilisi lawo kasithandi ukuthi umuntu avele aphiwe wonke kanye mhla efika esimtshela ukuthi lo mkhuhlane, siyasithanda ukuthi abuye azonathela ngakithi simkhangele esithi i-direct observed treatment. Siyayitshintshatshintsha ngesimo somuntu abe kuso, kungaba umsebenzi kungaba isikhathi. Isifiso sethu ukuthi umuntu eze kithi nsuku zonke azonathela ekliniki langamaphilisi aze asile. Nxa engakaqini siyavumela ukuthi simfake esibhedlela, simngenze esibhedlela e-Thorn Grove nxa koBulawayo.
Ugcizelele wathi okwenyanga eziyisificaminwembili umuntu uyabe evukela eklinika ehlatshwa amajekiseni nsuku zonke.
Nxa sekuyi-drug resistant tuberculosis kutsho ukuthi iminyaka emibili umuntu uyabe evukela ekliniki, okwenyanga ezisifica mbili 8 months kumbe sithe ezisikhombisa 7 months uyabe ehlatshwa amajekiseni nsuku zonke. Yikho ke kuzima ukuthi sithole laba abantu babe banenge. Lanxa nje ngingathi i-50 leyo o 56, 57 esiyithole ngomnyaka odlileyo ingabonakala ngathi inamba ephansi, kodwa sikhumbule ukuthi sengezelela kulabana abanyakenya kulwana umnyaka odlileyo labala umnyaka oqalayo labo bayangezelela kuyonelani inamba. Kusitsho ukuthi laba abantu banenge, bonke laba bantu bavukele uyanatha kumbe uyahlatshwa ngamajekiseni.
Umnumzana Abel Ncube ogcine umfowabo ole TB uthi akulula ukugcina umuntu olomkhuhlanelo.
Akulula ukugcina umuntu ole DRT ngoba singakhangela isikhathi esiningi umuntu ofanele evuke nsuku zonke esiye esibhedlela, thina njengoba kunje amalanga wonke fanele sivuke siyamhlabisa ngoba singayekela ukwenza njalo umuntu uyaphela impilo. Ngakho ke ufanele abantu becakathekise ukuthi bebetshona besesibhedlela ngenxa yokuthi umuntu uyafa.
Abasebenza lezigulane emaklinika kanye lezibhedlela abagoqela abongi bayahlola umkhuhlane we-TB kabili ngomnyaka ngoba bephakathi kwengozi yokuthathela umkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kumele lifunde ukuhlohla masinya lingaba phambi kwentuba ukuze liphumelele kwimidlalo yalo yeCastle Laga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders liyalelisendaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo loba nje libe ngujiki lobhanqa 1-1 nelichapungu ngensonto emdlalweni okusenkundleni eBapa Fields. Limpumela itshiye iqembu lebhoso lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lambili. Iqembu elihlezi phezu kwengalane elengeza iplatinum lona elitshaye leHarare City nge-3-1 ngomgqibelo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle leqembu lechapungu kodwa inkinga yabo yikuba abakho bukhali phambi kwegedi.
Several times we did try to get that pocket but we didn't manage to get it because
yebo sizamile ukuzivazela amathuba okuhlohla kodwa inkinga yikuba abadlali bethu bathatha isikhathi eside bebhaselana ibhola loba beseduze lesango okuyinto okumele siyilungisise.
Phezu kwengalane iqembu lengezi lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathuba nembili kuthi endaweni yesibili kutholakala iqembu le-FC Platinum lona lilemiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Lesi simo sesidale ukuba abanye abalandeli bomdlalo wenguqu bethi umbango wokuphakamisa isicoco salonyaka uphakathi kwamaqembu lawo omabili kusithi amanye azalwela ukuqeda imidlalo esendaweni yesithathu. Ngaphansi kwengalane kule qembu leMutare City lona elitshaywe nge-2-1 ngele-triangle njalo lilemiklomelo yi-9-2 kuthi endaweni yesibili kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe nge-1-0 leZPC Kariba njalo lilemiklomelo elitshumi. Kundawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leJapane Mine lona lilemiklomelo elitshumi lambili njalo elitshaye leBulawayo Chiefs nge-2-1 ngempela viki edlileyo kusithi lona eleChiefs yilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lalo lilemiklomelo elitshumi lambili. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hara eqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje eCountry Park. Kuhamba njani khona ngapho? Sizwa kuthiwa kulaba profit abaseCountry Park usukela ekuseni la namhla kuthiwa baxotshanisana lo ntikoloji. Asazi baza kubamba yini, kumbe zinto ngiinto zeqiniso kumbe ngamanga, kodwa kuyenzakala. Sikhuluma nje eCountry Park. Selugqibeke uMongameli Mgabe wehlelekile ukuza afakaza ngamatayimana emarange okwesifili lamhlanje. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.